so kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amateacher besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Kungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngalokhu okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMarvelous Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGokwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimu sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi kabazilutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo ku-Commonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikhiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikhiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods.
Asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele. Izwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla leZANU-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Misconceptions and misinformation regarding the alleged.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi iZimbabwe iya-assesswa njengoba sikhulume i-assesswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leCommonwealth eliBritain phakathi namanye amazwe. Uhulumende kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-assessa bebone ngani amalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezitshiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandela ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa itshefu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa itshefu ku-ice cream eyayihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine oza kwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okonye kwalokho okwakuthendisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokho esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda ikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe kuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikusho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezaziyenzwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Lishanjani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Kuyinto ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare commissioner izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ukubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, o-mutually lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezi thembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole lizamphilisa limvumele lokwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yistand. Kumbe investiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelani amabhasi.
Abebandla leZANU-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha mgandla?
Singasabaholisi lo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthiza aphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil service yababalisi labasenza emakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani amabhasi amathathu angayigocela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwalakwalo usiya eChitulipas usiya Vuka usiya emkwabeni khona levokola ngichiya lezi ndawo eziphakathi uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil service angabenziwe odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisise ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo ezakwenqabela ukuthi abafundi babizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo eprimary lesecondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna yethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuze. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right. Ngoba thina singabantu ni singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo. But bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyakuqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe umxolisi Ncube laye ongumzali lwabantwana abafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe Associated Press babika ukuba kuzaxokozela umangalisayo edalele House of Representatives eseliphethwe libandla lama Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe Reuters babika ukuba ele Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. Ele Russia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwa ngayithuba lokuhlangana lequla leCommonwealth ebelise Zimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula leCommonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leCCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphatha amandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe kuCommonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso yeIbhethu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphatha amandla seIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumelise emthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So mabe buyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi ke makade kungabe besibabonile-ke labantu baseCommonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ngani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto eziningi. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke ma noma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face. Besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamisa ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-IBhethu likaZulu iziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekileyo yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imadebeleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdukazo igenocide eGugurahund kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi lalikutitsho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadebeleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo-elitele sithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim kodwa ululungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho dwa okuqakathekile ukuthi umhlawubekwayo ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlibi uyalungiswa lona kuphezwa amadlwane umhlaza lokudaba lolu selulungiswa kuze kuyobuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafundile kanje njani bebanje ngubani ngaphi ngasikhathi bani.
Umoyo ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi
esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabo omnangagwa nezabochamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubabufuza asezithintile ngenye izibalisi. Okwenza bangazithinti ukuthi bona azibaaffect. Njalo umnangakho angeke akuthinte lokho ngoba akumaffect kangako ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa unendlela okuwulungisa. Bebe sebejikake ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi sinezwa. Thina-ke sikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engayitsho ukuthi thina sasiza ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke jikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibisela iZimbabwe kumbe kabayibiseli mboni ngala kuwenza kukhuluma hluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zona izinto ngoba besitho kamoya ngiyanokuhlezi abantu bonke abasetozibeka but izimo umkhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ukuthi usithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebeleland because inhlupho zemathebeleland times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue. So ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungachathwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angamashumi amathathu lambili 32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka 18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala ama-Warriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela Aston Villa UK English Premiership. Ya, New World Cup zabe ngisupporta i-Argentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter Argentina yembona ngana vale good chance to lift the cup, World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders leqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lama Warriors ngasikhathi sinye. Uthulani buyancube yena uthini?
I mean I think it's World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But kungaba lama surprises, but for me I'm going with those two, Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
U-Agent Ajira Sau laye owadlala iqembu leZimbabwe sendlela ama-Warriors i-Dream Team yayiqeqeshwa ngomunye uRenard Fabish uthi amaqembu amaningi kule mncintiswane sethuthukile kakhulu kwezemidlalo yenguqu.
Ngibona ngathi in terms of i-competition ama-countries amaningi sayimprova in terms of ibhola. Like we said ukuthi i-competition kathi i-difference kayisekho nkulu kangako. Sithandazela osifisela i-Argentina for ikesi kawani ekalala noMessi. He has won everything in football, except in Ilocos and World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for Ilocos and
Kukanti u-Alexander Maseko the cool ruler owadlala iqembu leHighlanders Caps United leSundowns kunye neqembu lama-Warriors uhamba labafana beSamba Stars.
Indaba ye-World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama-African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for i-Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want ama-African countries to go further until in my final.
Umkhokheli wenhlanganiso yenguqu ye-Cameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe le-Cameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu le-Highlanders wadlala njalo ku-Dream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Awuvele ngathiwa kule Zimbabwe ukuthi be-saying iZimbabwe ngawini because ngamaZimbabwe. Yeah. I think you are Kuruma because in Cameroon. Yeah? But I think Morocco is much more stronger than in Cameroon. In Ningas, Mbono. But again, anything can happen, yes. Anything can happen. We are not saying what Kona, because Lan and Mesca are with Iluto. It's less piece of not Kona Lan and Mesca or something.
Kuro kusola ukuthi kungani ilimncintiswano ye-World Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhola leQatar. Njalo ke kuthisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlathela yanto wasola ukuthi bahambisa i-World Cup e-South Africa. Wasola, sesomuntu esola abanye abantu. Ikuvamile lokho. Ningaze nibuye e-Africa khona kuyathisa la ku-Africa. So ibhola liyadlalwa anyway. It doesn't regardless of where. Ngibona ngani kula maningi amakhadi ze-Africa angakwanisa ukuthi host i-World Cup la. Ezibona zikule grant lapha. Singakwanisa ukuthi singaprova ama-grants.
Umncintiswano we-FIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukuthisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa imidlalo. Ngiyimela e-Studio 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bathaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu le-Zimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe-World Cup. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.